Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
zabe ukuthini ozalungisa umthetho ngubani yiko kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo.
Ibandla le MDCT lithi seliqotshise amakansila alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla le Citizens Coalition for Change.
Need that especially to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that there is need for reform.
Lanqa abebandla le Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile ukhetho lwama-by elections endaweni eziningi zelizwe. Bathi lolu khetho aluqutshwanga ngemfanelo. Umqeqeqi weqembu lenguqu yele Highlanders uMandla Mpofu uveza ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nqa lidlala lisekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDCT lithi seliqotshise amakansila alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla le Citizens Coalition for Change. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Munzora utshele intathele zindaba namuhla eHarare ukuthi ibandla lakhe lilakho ukuqotshisa amanye njalo amalunga edalele eParliamente. Kodwa uMunzora uthi amakansila asexotshiwe awaxotshwanga izolo kodwa inyathelo lokuthi basuke lathathwa nyakenye laziswa ngesonto kuyona le iviki. Unobhala jikelele webandla le MDCT unkosikazi Paulina Mpariwa ulobele uhulumende esithi amalunga la avela kuzigaba eziyisitshiyagalombili. Uluhlu lwabaxotshiweyo alugoqeli abeHarare leBulawayo lakho okuthiwa kulakho ukungena isigumula se-MDCT. Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho lwama-by elections olwenziwe ngempela sonto lapho ibandla lakhe elingatholanga ngitsho lesihlalo esisodwa.
Mnumzana, hayi mina lokhu vela ngikuzwisisa ukuthi khona kuhambe njani. Into engihluphayo ukuthi khona ngikwazi mgceke ukuthi fine ama-structures iwavotileyo this time abantu sibili nje walabo abafuni inguquko abavotanga. Abantu nje kuvotwa ama-activists labayana abalezihlalo ezindaweni yibo abantu abaningi abavotileyo labo abadecide election. Hayi, I think kuvote 1% of the registered voters. Loko kungitshengisa ukuthi khona abantu bezimbabwe i-by election abayifuni. Njengoba bengayifuni kangaka, kungani siloko sisenza ama-by election abantu bengayifuni? Siyadlalisa imali. Umthetho okufuze utshintshe khonapho ube ngumthetho okhuluma ukuthi khona iparty eyabe ilahlekelwe ngumuntu wayo bayahamba yenza ama-primary lawo balethe eParliament kuloku udlalisa imali ngalokho esikuyenzayo. But indaba leyi yama-elections hayi angikuzwisisi. La namhlanje sizisisa ukuthi uhambe njani nyazibuza ngilembuzo eminingi than ama answers ngoba ngizwisisi sibili ngoba ngikwazi mgceke ukuthi khona abantu ama structures athi ikona siyavota ndawonye bephuma sibili bezijabulela ukuthi hayi sesivotile sesivotile kube sokuthiwa khona kule zero akula nto enjalo akula nto enjalo sithi amhlophe kulabo abawinileyo kodwa hayi dina kuyasizisa ubuhlungu ngoba kube sibesikangelele sibili sesilungisele ama elections.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu le MDCT seliqotshise ama councillors njalo amanye alichumi milastupa. Ungasitshela ukuthi likuthatha njani lina khona lokho?
Ah, Hayi mina njengomuntu memvele ngikhuluma isikhathi sonke abonke abantu abayizwa ama recalls laba bengafuni even ngazobuze khona apa singaka xabani labanye bethu ukuthi bayofume yabo iparty ngakhuluma bekhona bonke ngabatshela ukuthi kona lezi into eliziyenzayo lezi kujekisa ukuthi kona lifuna ukubusa ngoba nxa lingakwazi ukuthi kona likwazi ukuthi kona lapha umkhokheli wethu nguzibani simsupport ukuthi kona likaqhali nxa lisithi siyophuma eParliament lizama ukuthini ozalungisa umthetho ngubani yikho kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo mina ama recalls lawa njenge individual not party position anguboni ukusebenza amboni ukusebenza sibili qotho anguboni ukusebenza amboni ukusebenza sibili
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi njengebandla bayemukela impumela yokhetho ngenjabulo ngoba lanxa abantu behlukuluziwe libandla lezani PF banqinisele bavotela ibandla lakhe
okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba nezibindi bama bezimisele njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani iZack ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate abafuna izithupha babencitshwa singaya kuma wards la kuma constituency sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo bengaapplyanga ukuthi sibe transfer sibuhlungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kodwa kulamanye ama polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngamasiyayo konke lokhu kubanzima ngapha emandebeleni north kakhulu emandebeleni north echolocho sawina but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu igugura wound lanamhla lokhu besesaba ukubulawa ngoba echolocho abantu abaningi babulawa sibona njalo ukuthi izanu khona ngale echolocho yasebenzisa ukwethusela yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazakufa njengegugura wound baphinda basebenzisa esithi kuthenga abantu njengoba lalibona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke hhayi abantu bazithathela impuphu bazidlela ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikebhe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela yikho-ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul hhayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu i-civil unrest kungaba kungenzeka ngo-2023 yikho-ke sithanda ukubonga abantu bakithi sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabatwa bethu abasebenzela isizwe labo banganqabeli abantu ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epwesi emarondela ebhinga lecholocho sasoko sivalwa yikho ukhampeni akwethu azange ihambe kuhle kodwa siyabonga unkulunkulu labantu abasincedisa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Inkokheli yamabandla athi ele Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lele MDCT umnumzana Douglas Muonzora bakhuthaza ukukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ukuze kulungisiswe inhlupho ezibhekane lelizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lanxa abe CCC bejabule ukuthi banqobile kulolu khetho endaweni eziningi, bathi ukhetho lolu aluqutshwanga ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okuveze ngabalawula ezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission endaweni zokuvota kutshengisa ukuba ibandla ele-CCC linqobe ezigabeni ezingafika phose amashumi amabili 19, kwathi ibandla elibusayo lathola eziyisikhombisa 7 ukhetho lwabazamela izigaba lezi edaye lephalamende. LSCCC liphose lathola onke amawards kukhetho lwamakhansile emadolobheni, kwathi ele-ZANU-PF lathola okuyingcosana. I-MDC Alliance kamnumzana Douglas Muonzora lamanye amabandla kawatholanga ngitsho lesisodwa isikhundla kumakhansili lasedale lephalamende. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, uMuonzora uthe uyavuma ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kodwa ibandla lakhe lifunde okuningi kukhetho lolu. Uthe loba nje enqotshiwe kukhona okuningi okuviza ukuba ukhetho lwama-by-elections luqiliwe ngokusetshenziswa kwamapholisa ukumisa imihlangano yebandla lakhe. Uthe ibandla lakhe layalela ukukhankasa endaweni yeBhinga leMaswingo esithi lokhu kungabe kwenze ukuba anqotshwe. Ngakho-ke uthi kuyadingeka ukuba kube lokuningi okuguqulwayo kungakwenziwa ukhetho
luka-2023. To deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that
kumele kulungiswe amakomiti aphansi kwe-ZEC. Silamakomiti amaningi aphansi kwe-ZEC esibona engani kumele aguqulwe.
Isikhulume sebandla leli umnumzana Witness Dube uthi njengebandla benzela amhlophe kulabo abanqobileyo.
Abantu bakhulumile, thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili. Konke sikwenzayo siyabe sikwenza sikhangelele ukuthi sibe yizithunywa lezigijimi zabantu ngendlela abantu abafisa ngayo. So akukho nje okuzaphuma ekhethweni okufunwa ngabantu esingathi njengebandla singakuphikisa.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla lakhe liyathaba ngempumela yokhetho lwama-by-elections, lanxa laye ekhala ngokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abantu bebesethusela kwezinye indawo. Kunje uthi sebelungisela ukhetho lomnyaka ozayo ukuze ibandla lakhe lithole izihlalo eziningi edaye lephalamende lasemakhansilini emadolobheni lasemaphandleni. Uveze njalo ukukhathazeka ngokungamanga kuhle wogwalo lumumethe amagama abanelungelo lokuvota ele-voters roll esithi lolu ludaba lumele luhlaziwe ngabamandla aphikisayo.
Another one is interesting. The honorable conduct of the Zimbabwe Electoral Commission. We have not seen. They were supposed to also pass the constitutional text in terms of following the constitution on all the requirements. Look at the complaints we had around the ballot paper itself, how the pictures appear, and how our logo appeared. You can see that there is tomfoolery. You can see that there is deliberate misuse on the part of the.
Okunye ukuthi sibone ukuthi iZEC iyenza umsebenzi obukekayo. Bekumele balandele isekelo sombuso wethu. Amaphepho okuvota kanye ayengakhanyi kuhle amabizo ethu. Lokhu sesibatshelile abeZEC.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi uZulu uvezele ZANU-PF ukuba ibandla alithandayo yiliphi.
Siyabonga simelele ibandla lenu ele-Citizen Coalition for Change. Simelelwe ngubaba u-Advocate Chamisa. Siyalibonga bantu bakwethu, Mahlabezulu. Lingadinwa, lokhu kutshengisa ukuthi sesifana sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo. Lalabo esibadlileyo bayafunda balandela amanyathelo amatsha, yikho singalala sithi yi-complacent, ijuba liza libalekela sale sibambe izinsiba. Asisebenzeni.
Isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi abalahle imbeleko ngokufelwa.
To congratulate labo abanqobileyo ngoba ukwenza njalo ukuhlonipha uZulu ongabe khethe bona. Siyananzelela thina ukuthi indawana zonke esincintise khona kuyavela kusobala ukuthi si improvile kuma results wethu aka 2018 njalo we've consolidated i-position yethu ukuba libandla elikunumber 3.
Umsekeli we-ZANU-PF uMnumzana Mnashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kuhle kakhulu ukhetho.
Abantu sebekwazi ukwenzakalayo ukuthi i-opposition ayimelanga lokhu ethi yona ikumele, and thina njengama-supporters e-ZANU-PF siyathaba kakhulu nge-results, siyathaba kakhulu ngempumela yokhetho lowo ngoba into ezintathu ade sizimile ziyenzakele zifezekile. Sithethe ama-sitate ngay-MDC amanyanga khona, sithethe njalo sayehlisa njalo umango okudliwe sasingawo ngo-2018 okwesithathu sagcina amasitsi adevele phansi kwethu. So thina, for us, i-election day has been emphatically extraordinary ngoba isenza sitshengise njalo sitshengisise isizwe sonke lo mphakathi wonke ukuthi ZANU-PF asobandla lokudlala, libandla elinkulu kakhulu.
Ukukhetha lwabazamela izigaba ezijeneyo edayela ephalamende, ibandla le-ZANU-PF linqobe Mbirikwa South, Murewa South, Chibi South, Cholocho, Mwenezi East laseGogwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana le-Glenora, Glenview North, Highfield East le-West, Kambuzuma, Kwazana East, St. Mary's, Mufakose, Harare Central, Harare East le-Hatfield. Linqobe njalo eDangavura, Maronde Lamkhoba, Khwekhwe, Mbizo Phumula leNkulumane, kube le mpumela efanayo ukhetho lwamakhansili. Ngimelesi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe baveza imbono ehlukeneyo ephathelane lendlela uZulu wesigaba seMathebeleland aphatheke ngayo ukhetho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu beCholocho bakhethe ibandla le-ZANU-PF ngoba belokwesaba ngemva kokuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi. Kuthi ingcwethi zezombusazwe zinakanela ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho ngoba uZulu esehlukuzekile ngesimo somnotho welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ezigabeni ezimbalwa zeMathebeleland, uZulu ukhethe ibandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ngoba likhokhela kuzigaba eziningi lanxa inani labantu abaphume besiyavota beliphansi kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto. UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, uthi izigaba lapho ibandla le-ZANU-PF elinqobe khona eMathebeleland belisethusela abantu njalo iningi labo ngelahlukumezeka ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Isiwine nzima, sibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki, sibona sisazi ukuthi ngama-CIO. Echolotho abantu labana abahlukumezwa kakhulu iGugurawundi. Sibona njalo ukuthi iZANU khona ngale Cholotho yasebenzisa ukwethusela izeki kayiguqulwe yenze overhaul. Sixwayise kakhulu amapholisi labo banganqabeli abantu.
U-Alderman Gideon Mangena, umgcinisihlalo wesabelo sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, uthi bazahlolisisa ukuba kungabe kungaphi lapho ababe lamaphutha khona njengebandla.
Kuyenzakala kuba le wini, kuba le loser, sizahlala phansi njenge iparty sikhangele lapha esingabe siwe khona kakhulu ukuthi singakwenza njani. Sizangena njalo ngo 2023 niyakozayo, sizabona ukuthi lapha esizabe sikulungisise khona sizaqhubeka kanjani.
Umnumzana Qhubekani Dingane, umhlali wakobulawayo, uthi ukuvota okwenzwe abantu ngalimpela sonto kuveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abantu bemhlubuleni weMathebeleland bazavotela bani.
Lokubona abantu beMathebeleland bamvele abathande abantu bakibo, yikho ubona bengavoteli amabandla angaba njengabomthwakazi kumbe izaphu, ngoba ngamabandla akibo kodwa bona abavele abazithandi, yikho bengathandi ukuthi bevotelane bona ngokwabo, bekhangela amanye amaphathi avela ngaphandle angabe engela mbono ngezigaba zabo, elo mbono ngakwezinye indawo kungela development kumbe intuthuko abangayiletha esigabeni sabo.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Effort Ncube uthi abantu beMathebeleland banakho ukuthi basukume ngobuningi ukukhetho lomnyaka ozayo befuqwa isimo somnotho welizwe.
Abantu beMathebeleland baqhubeke besekela i-opposition ikakhulu laba basemadolobheni, labasebhinga kuleya ndawo, sibabonile njalo beyibuyisela i-opposition lapho ekadibusa khona. Echolotsho sibone iZANU-PF ibuyela, kodwa kukho okuthinta ukuthi kuzaba njalo ngo-2023. Izinto zingatshintsha kakhulu ngokuba ezomnotho zime kabi, njalo abantu besengaphakama ngobuningi besiyavota, lokho kuzaletha ukuthi kube le nguquko kulokho esikubonayo. Isengaluza kakhulu iZANU-PF emakhaya ngo-2023.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zebandla leZANU-PF yehlule ngoba uMnumzana Josephat Ndebele osebenza emahofisini akobulawayo edlulisele imibuzo kuMnumzana Raymond Mthomba, laye odlulisele imibuzo phambili. Akenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu njengeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze ukuba uZulu weMathebeleland aphiwe amathuba okuthatha izithupha ngoba abantu besigaba lesi behluleke ukuphatheka kuhle ngobuningi kukhetho ngenxa yokuswelakala kwezithupha, hathi ukuba abalathando lokungena kukhetho. Bathi njalo kumele kwenziwe ngokuphangisa kusenzelwa ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 owelizwe lonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zisola kakhulu okwethulwe ngumongameli Joseph Biden wakwele Melika okuthiwa ulahle umlomo ngokuthi umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin kumele asuke esikhundleni ngenxa yokubulala abantu mahlayana kwele Ukraine okulempi. Kulabanye njalo abathi uBiden ukhulume okufiswa ngele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa ukuba uBiden walahla umlomo esanda kubona iziphepheli ezidabuka kwele Ukraine ezihlala kwele Poland. Abebehamba loBiden bathi kwamzuza ubuhlungu ukubona abantu abaningi bebuthene enkundleni yemidlalo ngenxa yempi kwele Ukraine. UBiden wathi,
"For God's sake, this man cannot remain power."
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi uBiden wethula amazwi la ngoba wayiphukutele
isenzakalo ukubhidlizeka lempi ese-Ukraine kuyatshengisela ukuthi umbuso weRussia ngaphansi kwaPutin umbuso obandlululo, umbuso weziphakela. Amanye amazwe nje engabe sekhuluma nje sithi hayi kwakungavele kufanele ukukhulunywe khonokho ngumongameli we-America, kodwa mina ngibona ngathi mina ubuhlungu ayebuzwa esevela bona iziphepheli lobuhlungu abuzwayo nxa ekhangele ukubhidlizwa ukwenza amadolobha e-Ukraine kuyatshengisela nje ukuthi ye umuntu wonke nje ophatha udaba lenkululeko lamalungelo eqakathekisa lokho uyabe cabanga nje esithi yena ye hayi uPutin kasifanela ngabe ngumongameli. Ngibona ngathi ubudlelwano bakhona phakathi kwe-Russia le-America abuvele buyaphambaniseka, baphambaniseka kudala nje laphana uPutin azayethumba iCrimea abusalungiseki.
Unumzana Ngabutuma Bena, usuba lukhulu webandla leZimbabwe Communist Party uthi elimelika livele lilenjongo yokugenqula uhulumende wakole Russia.
Umongameli weMelika uJoe Biden lokho akukhulumileyo yikho vele iAmerica ekufunayo, ngoba vele ukufaka ama-sanctions elizweni njengalokho abakwenzayo eRussia yikuthi abantu beRussia babe sebevukela umbuso kamongameli uPutin bese bemkhipha esikhundleni. Ngoba nxa usithi ngoba iRussia ithumele amabutho eUkraine bese kusithi McDonald bese iphuma eRussia, bese kusithi ke abantu bengatholi imali emabhenki, bese kusithi amankampani amakhulu abesephuma eRussia ethi abantu beRussia behlupheka, i-message abantu abayitshelwayo ngansithe ukuthi ukwenza lihlupheke, okwenza lihlupheke yinkuthi upresident wenu kalaleli, lingamkhipha upresident wenu konke kuzahamba kuhle, konke lokho esikufakileyo kuzabuyela.
UMabhena uthi okwenziwa ngele Melika akufani nalokhu elikwenza kwele Zimbabwe.
Kulo mahluko ngakithi, loba thina singahambisani lawo ama-sanctions eZimbabwe, sithi ama-sanctions kumele aphume eZimbabwe. Kodwa esikuvumelanayo sonke njengezalwane zaseZimbabwe eziprogressive yikuthi ZANU-PF kakusamelanga ibuse. Kodwa iZANU-PF siyakwazi yafakwa yiwo ama-British ngo-1980, yafakwa le-America. Lo ayediplomat ye-America u-Andrew Young wathi yena ukunqoba kukaMgabe ngo-1980 kwaba yi-victory ye-democracy, kusenzelwa ukuthi i-Soviet Union ingabi le-influence e-Southern Africa, ngoba babengafuni kungene izaphu ngo-1980, ngoba babebona ukuthi ukungena kwezaphu ngo-1980 kwakungena i-communism e-Southern Africa. So yikho ke bakhetha ukuthi bafake uMgabe, basebelahlana ke ngokuthatha ke amaplazi uMgabe akwenzayo lokungenela impi e-DRC. Yikho ke siyakwazi ukuthi eRussia vele ukufaka ama-sanctions yikuthi kukhitshwe upresident Putin esikhundleni.
I-Reuters News Agency ibika ukuba eleRussia selibulele abantu abedlula inkulungwane 1200 kwele Ukraine lapho libhomba khona mahlayana emadolobheni atshiyeneyo. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokunabantu abaphingaphoze izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ummeli weleUkraine wele Melika uOksana Makarova umanyane labantu abakade betshengisela endaweni eLincoln Memorial eWashington DC izolo ele Melika, besekela ilizwe lakhe elihlaselwa ngeleRussia. Ikhuluma embuthaneni wabantu laba, uMakarova uchaze umongameli Vladimir Putin weleRussia njengombulali. Kulamasotsha aphosa afike inkulungwane ezithubamunemunye 9,000 abelefilipino nawemelika angene kuhlelo lokulingisa kwezebutho esihlengeni seLuzon Islands esisefilipino. Lolu luhlelo olwenziwa minyaka yonke phakathi kwamabutho amazwe amabili, kodwa oke wamiswa okweminyaka emibili edluleyo kungenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Umlingisi odumileyo womsondo wawele Melika uWill Smith uthole isichuchuo sakhe sakuqala ese-Oscar izolo, lanxa ngaphambilini eke wayahlasela omunye njalo umlingisi omsundu owaziwayo uChris Rock emkhosini wokunikezwa kwemivuzo leyo eyama-Oscar Awards waphuma umabonakude emhlabeni jikelele. USmith ubikwa icasulwe ukuthi uChris ukhulume ihlekisa ngomkakhe uJada Pinkett Smith.
Singakehlukani sihlobo, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MTCT lithi selixotshise amakhansila alitshumi lasithupha ngoba isekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile kukhetho lwama-by-elections, bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.